Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 20 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje uhlelo lokuphawula ugwalo olwalotshwa ngumnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate olukhuluma ngokuqilibezela kukhetho luka 2018 luyaphazanyiswa ngokucitshwa kwamagagasi e-internet.
Cannot rule out ukuthi kube yi-sabotage engathi kube ngumuntu olamandla ukuthi angacitshi i-internet ongabe ecitshile.
Uhulumende uthi bonke abantu abavela kwele India bengena eZimbabwe sebezabanjwa ngamandla ukuthi bahlale kuma-quarantine centers okwensuku ezilitshumi bezibhadalela.
Siyabona kuwosizi nyama abantu babe beminyene bengaqhukanga ama-mask lamalembu okuzivikela ebusweni.
Umanisipala wakoBulawayo uthi ukwakhiwa kwevenkile elikhulu elegodini mall sokuze kwaqalisa. Siyaqhamuka njalo isihudo koBulawayo sibangelwa ngamanzi angcolileyo.
Abantu abanatha amanzi abathi wena lo wanuka amanzi ngathi anembuluka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokuphawula ugwalo olwalotshwa ngwaye umphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate olukhuluma ngokuthi kwakulokuqilibezela kukhetho lukamongameli luphazanyisiwe okwesibili izolo. Inhlanganiso yesite yiyo ebiqoqe umkhosi lo. Izikhulumi ezibalisa umnumzana Ipo Mandaza, umkhokheli wenhlanganiso yeSAPES, nguye oqale ukukhuluma umcimbi lo uqala ebulenjini. Kwathi sokukhuluma uMoyo i-inthanethi yahle yahamba. Ngomnyaka odluleyo embuthanweni ofanayo owawuqoqwe yiSAPES eHarare, abasekeli bezanu-PF bangena lapho owakubuthene abantu baqukula ingwalo zikaMoyo bacitha umbuthano lo. Sixoxe lomqondisi wenhlanganiso yesayithi umnumzana Zenzele Ndebele, saqala ngokumbuza ukuthi kahle kahle kuhambe njani.
Kumele kube le-book launch eka-Professor Jonathan Moyo elauncha ibhuku lakhe elikhangela nge-presidential election ka-2018. Stes le about 19 minutes uhlelo luqalisile. I-inthanethi yethu ngapha esayithi yacitsha, okuhle kwenza ukuthi labo abakade bebukele ku-Facebook bengenelisi ukubukela. Sizamile konke okusemandleni wethu ukuthi siyi-connect i-inthanethi leyi. Yagcina iphenduka ngemva phose kwe-30 to 45 minutes bese ku-late ukuthi si-continue.
Manje nxa likhangele lina libona ungani kuyini okungakubangele ukuthi umuntu azagcine ecitsha i-internet? Kade ukukhulunywa ngumoyo ngokungafunakali ngabanye abantu yini?
Okwakathesi ama-possibilities zethu wonke singathi on the table, so we cannot rule out ukuthi kube yi-sabotage engathi kube ngumuntu olamandla ukuthi angacitsha i-internet ongabe ecitshile. Sisazama ukudingisisa sibone ukuthi uhlupho lolu lungaphi. Uzananzelela ukuthi asiko kwakuqala ukuthi ibhuku leli lizama ukulontshwa kwehlule. Ngomnyaka ophelileyo ngabo February bazama ukulilontsha eHarare, kwabuya abantu babagijimisa babaxotsha, bathatha namabhuku ayesetafuleni. So namhla sizamile njalo ukuthi lilontshe ibhuku leli, internet yahamba. So for now we cannot rule out anything and we highly suspect that there was a sabotage that happened somewhere.
Manje njengoba lingaqedanga uhlelo lolukade lulwenza, kutsho ukuthi lizaqhubeka yini kwelinye ilanga?
Sizazama njalo ukuthi silenze uhlelo lolu ngomvulo lowo olandelayo ngesikhathi esifanayo ngo-5 o'clock. Lapho esicabanga khona ukuthi sizazama ngendlela zonke ukuthi lokho kwenzakale namuhla kungenzakali. So i-launch is going to go on again ngomvulo lowo obuyayo.
Umnumzana Zenzele Ndebele ngumqondisi wenhlanganiso yesite ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Uhulumende uthi wonke abantu abavela kwele India bengena eZimbabwe sebezabanjwa ngamandla ukuthi bahlale phandle komphakathi kuma quarantine centers okwensuku ezilijumi ukuze kubonakale ukuthi balawo na umkhakha wecoronavirus oqhamuke kwele India wabulala abantu abaningi. Kubikwa kulo muntu oyedwa osubulewe ngumkhakha lo eKwekwe kumbiko awethule izolo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga onguye njalo umsekeli kamongameli welizwe uthe kuqakathekile ukuthi uhulumende aphoqe bonke abavela kwele India bavalelwe ukuze kwehliswe ingozi yokumemetheka kwalumkhakha njengoba uvele usukhona eZimbabwe. Igciwane le-coronavirus eliqhamuke kwele India leli limemetheka lula njalo lilamandla. Ukuhlaziya lolu daba untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lomnumzana uSenis Banda esiphathamandla lasenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokwenqabela kumemetheka kwaleli gciwane.
Akuyabe kuqakathekile ukuthi abavela khona ngale befakwe eceleni behlale endaweni yabo ababe befikele ukuthi bengahlangani labanye abantu. Kodwa njalo kuqakathekile ukuthi ngalesi sikhathi umkhankaso lwana owawuvele ukhona wokuthi abantu begeze izandla bebe namamask njalo bebe nesibanga phakathi kwabo lomakhelwane wabo. So kuqakathekile ukuthi uqaliswe njalo ukuthi ucizelelwe ebantwini bonke ngoba sokuyingozi enkulu le.
Uhulumende lozulu jikelele kumele bawuphathe njani lumkhakha njengoba ususelizweni nje?
Abantu abaningi sebeyekethisa ukugqoka ama-mask lokuba lesibanga phakathi kwabo lawo makhelwane lokugeza izandla. Siyananzelela ukuthi abantu lokho beminyana emabhasini, abantu bayaminyana ezitolo lapho kuthengwa khona, njalo indawo zokunathela sezivuliwe. Siyabona kuwo-season yami abantu babe beminyene bengagqokanga ama-mask lamalembu okuzivikela ebusweni. Ngakho udubo sesilalo yikuthi lumkhakha ovele India ungakwanisa ukuthi ungene ezigabeni zethu sokuyinkalakatha yengozi ngoba ungamemetheka ngendlela esabisayo kakhulu. Ngakho-ke ngibona sokuqakathekile ukuthi kwenziwe umkhankaso oqinileyo owokuthi abantu bebiselwe njalo esigabeni sokwesaba ukuthi lumkhuhlane ungamamatheka ubabambe njengezimuli, ubabambe njengezigaba ezehlukeneyo.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-coronavirus lona ungathi luhamba njani?
Uhlelo lokuhlaba abantu nge-vaccine udubo lukhanya solukhona, khona ngani sokuphelile ama-vaccine. Abantu abaningi kade bezama ukuthi bewathola bafice ukuthi akusena, kumele bamelele olunye uhlelo lwesibili oluzalandela. Ngakho kuqakathekile ukuthi okokuqala wonke umuntu aphiwe ithuba lokuthi azikhethele ukuthi angayithola yini i-vaccine nxa eyifuna. Njalo bese kulo hlelo oluhle lokuthi lube ibe khona emakliniki wonke ilizwe lonke jikelele. Ngakho into eqakathekile kathi ukuthi uhulumende kathenge athole-ke amanye ama-vaccine amaningi ngoba njengoba nje sinazelela ukuthi kuyasilela kakhulu, asekayifikisi la yona i-1 million kodwa khona kudingakala ukuthi kuhlatshwe abantu abayi-10 million. Ngakho ukukhankaswa kokuthi abantu bamukele uhlelo lwe-vaccine kathesi kusamelele ukuthi kubuye enye ibhethi. Kuqakathekile ukuthi kube nohlelo olungena ilizwe lonke lukhankasa kakhulu ukuthi abantu bayamukele i-vaccine ikakhulu phakathi kwama-church ngoba yikho lapho abantu ade besala khona. Ngakho kuyadingakala ukuthi kuxhaswane le-Ministry of Health kungenwe ezigabeni ezehlukeneyo kukhankaselwe ukuthi abantu batholekele injection ukuze-ke bavikeleke kulo mkhuhlane owe-COVID-19.
Umnumzana uSenis Banda ngwenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yona ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kansili yakobulawayo ithi ukwakhiwa kwevinkili elikhulu kuleli dolobho ele-Egodini Mall sokuze kwaqala inkampani ye Terracotta Private Limited eyathola imvumo yokuqhuba lomsebenzi ibikwa isisungule umsebenzi lo umabhalane omkhulu waleli dolobho umnumzana Christopher Dube ubikwa esithi inkampani le ithe izaphutsha ngenyanga kaNcwabakazi ihlandla lakuqala lokwakha lendawo ikhangelelwe ukuba lezigaba ezihlelekileyo zokuthengisela lapho okufola khona imithova kanye lezitolo ezithengisa okwehlukeneyo. U-Alderman Siboniso Khumalo, umgcinisihlalo wekomiti ephathelane lalolu daba e-Engineering and Environment kukhansili yakoBulawayo, uchasisele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Ukuthi kusuka ama challenges here and there oqala kumumweli so from 2012 manje interesting inika iTerracotta wangani into zathatha 3 months kilitishet wakhi ama challenges oku economy yaswa yawa kakhulu wasekuphakathi wasewadile into eziningi infact wathi kuthi ukuyaqalisa laphana kwaphinda futhi kwathiwa labo bantu abasabaneseni ngaphana konke nama-tajikii kuma-buildings abo kwaymacompasethu imithuka kolomoseke kunegoshethi ukuthi unjani compass ethu. So umnyaka ukugqalisa ngisea kulungise sawukhanye phela kwathi hhayi sokuzaqalisa fana kuiphetha wakhona taking too long ngoba lethamba bakambe ngenokuze ngenxa yakhona kho ukuthi i-jobs igqe indawo yonke ndakula kusengana kuphela order koBulawayo.
Kodwa ke lihlafune lolu daba e-council njalo kuyini le livumelane ngakho
sathile ukukhuluma sibili ngibavumelana nabathi bathi bazafika ukuthi le kusayina uthi uthi bathatha ukusebenza kungafakwe nesivumelwano sokuthatha ukusebenza nengithatha kumaloya bathi ukuthi usayine iyakhindela ukuthi sicatha ukusebenza. So it's going to sign in nje I think March bona around March kethi bonke ukuthi hayi siyasebenza bakwazi ukuthi la uthola khona ama challenges akuthi ngenye imadlana ngoba i-economy yethu yana i-performance yabo kangako
siyezwa kathesa ukuthi umsebenzi ungabe usuqalisile kodwa kwembesiwe like lababona yini bewuqalisa umsebenzi kumbe kulokhu kuseseyizithembiso kuphela.
Angithi the enye into abantu unazele useshayi kakhulu umkhuhlane okhona umhlaba wonke lo i-COVID-19 ezimile trend was no one because because i-transmission cause-transmission isezingene njani ukuthi waqala ukusebenza ngeyinto yonke enkulu kakhulu kumina.
Kodwa lizathemba yena leyo ikhampani kumbe liyake licabange ngokutshintsha lifake yini
kumele sizoqala ukuthi yadelete into eyenza kungabonakali kuyilezeki benzeke business from there ukuthi uyivote i-offer or kwakhonthinye fesi njengamarizinzi ukuthi yathi kuyini oyenza kungabai onata sit lendawo sinesenzi ya-control uyesisho ukuthi bona abarong ihabe izizathu zawo utayizanela ukuthi iprobe yabashayela kungasenzeki isayidi lethini isayidi labo yini kumbe isayidi lehulumente kumbe umumumumu ophandle oanjani ukuthi abantu babangakhuluma iveti ngakuthi sengenasuka lokuthi
lo ke ngumnumzana Alderman Siboniso Khumalo umgcinisihlalo wekomiti ye-Engineering and Environment kukhansili yakoBulawayo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Amukile njalo isihudo koBulawayo sibangelwa ngamanzi angcolileyo elokitsini lemganwini. Kubikwa kulabantu abedlula amachumi amahlanu asebehlaselwe isihudo lesi. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
When sokubuye kwaqhamuka futhi olunye ulaka lwesihudo emganwini phose ku-area leyama-35 lama-36 kulapho esidana khona lo hlupho abantu abanatha amanzi abathi wona lo anuka amanye ungathi anembuluka amanzi lawa futhi bathi ungathi alesuwa phakathi. So ke yiko sokukhathaza abantu phose izindlu ezingu-25 kulapho esithola khona ukuthi abantu abasekunazeketa abantu basebele kugula okuthile ngenxa lamanzi kodwa ingathi sawukacaca ukuthi kanti i-contamination yakhona ingabe isukela ngaphi. Khonoko kuyahlupha kakhulu izakhamizi ukubana into le yenza leli uvevisi kuyautiphilise ngalo emganwini njalo kungabe sitsho bathi ayiqalisi bathi kuyihlupho lwaqasa kubo-2018 kwangathi kuyalungisa but swele kuya futhi. So ngokunjalo abantu kuyabakhathaza kakhulu kangaka.
Siyabona ukubana lokhu asokuqala njengoba siyazi ukuthi kube kwaba lodubo olufanayo kwaze kwabhubha abantu abangu 13. Yena umanisipala uthini ngalokhu ikakhulu nxa sikhangele ukubana yinto esiphindo kwesibili?
Well, njengezakhamizi okusikhathazayo ukuthi uhlobo lwesihudo kumbe lolamanzi angathi angcolile akujimisa abangeziswa ayisiyonto yokuqala. Ike yenzakala eluveve siyakhumbula kakahle lapho esalahleka khona imphefumulo yabantu abangu 13. Osokukhona-ke kathesi umasipala uyatsho uthi yena usekhupha ama-teams ukuthi ahambe kugrawundi ayehlolisisa. Phezu kwalokho futhi kwenziwa ama-test ukuthi kubonakala sokunjani. So yini zame khona, kodwa-ke abantu balokukhonona ukuthi umasipala ngathesi besofake ukuthi angakwenzayo ukuthi abantu angabavumeli beqhuwe natha amanzi la kungabi leqiniso ukuthi kanti vele kuba okubagulisa kuyini kumbe okwenza amanzi la abe akhathaza abantu kuyini. So abantu besibona ngangcono umasipala kathesi ngabe yaletha futhi amabhawuze, abantu banathe emabhawuzeni umasipala esazama ukudingisisa uhlupho lole ekuba nalibambi lwenzakalayo. Ndathi ngenhlanganiso yebulawayo Progress Workers Association sihambile safika uground sabona abantu abagulayo sathatha la ma-samples amanzi okubana sahambisa kuma-laboratories ama-private laboratories ukuthi labo bake bazame ukuhlola wenzela ukuthi sibone kambe uhlupho lolulungabe luvelanga. Yonke le kuyimizamo yokubana sizame ukuvikela impilo zabantu, kuyimizamo yokubana sizame ukuvikela ukuthi abantu bebethunyiswa iziswa okungapheliyo, kuyimizamo njalo ukuvikela ukuthi abantu bangadlelwa zimali bephinda besiya esibhedlela, abanye bahambile ezibhedlela, abanye baya ema-clinics. So sikhayela ukuthi umasipala masinya njengoba ekhupha ama-teams alethe impendulo ecaca uhlupho olungaphi njalo abe sedemisa izakhamizi ngesiqiniseko sokuthi lokho okuhlubela amanzi kuzalungiswa nini njalo njani. So kuyikho abantu asebekukhayele kathesi.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyibulawa ye-Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyaqhubeka ngokwethekelela amafekitali elizweni jikelele. Izolo ubesedolobheni leMutare. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba umprofita wakobulawayo othiwa nguBaba Emmanuel Mtumwa obikwa wabamba omunye kubaba ongusomabhizinisi weBhinga owayesiya emacansini labesifazane bengazi okuthiwa ngumbobobo usebikwa esuse otikoloji kade bethwalise nzima abantu esikolo esithiwa Masenya khonale eBhinga. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Seven njani balaleli nabasakazi, hayi inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu kulo baba la ukhuluma ngokuthi kuzangiphisa kule development. Angazi ukuthi ukhuluma ngayiphi development ngoba kusukela sokune 41 years ngithemba imigwaqo eminingi yakhiwa ngoSmith, akula mgwaqo eya emakhaya isile yonke imigwaqo, akunamgwaqo ama-potholes, kugcwele ama-potholes. I-development akhuluma ngayo yiphi lo baba lo? Yazi abantu bakithi angazi ukuthi amakhanda abo asuke ebe njani, uthi akuliwa kuZanu-PF akuliwa kanjani, umuhadi ukhutshwe ngubani, washo ukuthi yinto ebingamkhipha le noma bekukhona ukulo. Akusiyona indaba yabafazi, uthi wenge ukuthi uqeda ukulwa nomfazi wakhe lana, ubelwa nomfazi wakhe ngendaba yona le efana naleyo, kodwa nangu uphumile umuhadi. So ukhuluma nge-development angazi ukuthi lo baba lo amakhanda abantu bakithi abanye banjani kahle kahle, yiphi le development ayibonayo? Ngoba thina abantu abasemathebulendasi asiyiboni, asikho manje sisemazweni kupheka emazweni. Yena ukhuluma nge-development. Development bani? Abantu bakithi abaqhatshwa, ahambe esisojeni, esipholiseni, ematitsheni. Angazi ukuthi development ayibonayo ngeya yiphi yakhona, or mhlawumbe ukhuluma i-development yakhe ukuthi yena ungezodevelopha kuphela.
Sanibona nto bantu bakithi injani ngezindawo. Hhayi, akula muntu ongaboniyo ukuthi ilizwe liyaphela lila. Ilizwe liphele emehlweni abantu bebhekile. Kunto kusaqala kuthiwa corona kuqanjwa amanga, kutshelwa abantu amanga ilizwe litshona livalwa. Ilizwe livalwa ngabantu ababulala abantu. Omnangagwa labo chiwengaso wanta bangavalikisha uthatha uchiwengu uthi is a minister of health umuntu velo lesizwezi kangaka abantu ababulala abantu bangaka ukomfaka empilweni zabantu evele yena elwe icoronavirus wiphi icorona nje uchiwenga lapho uthi ukuthi uchiwenga abantu abalala ke beyali kuthenga imithi ezibedlela ukuthi imali yonke beyala se China ngabantu abangadeki impilo zabantu ngabantu abangasiza impilo zabantu angithi uyabona vele manje sikhuluma kanje bayala kubhadala ababalisa abantu abafundisa abantwana kodwa babhizi babhadala labantu ababulala abantu abasikhukumeza abantu amaphoyisa lamashoti i-evidence isegcekeni uzotyobona ilizwe livale likhorona nginakekela abantu umnakakho umuntu omfone emehlweni ivetile ezisela lezi akula muntu ongambonile umhlaba wonke uyamazi ilizwe liphela abantu bebhekile manje sekuvale kwaze kwavalela umalayithi and abantu bazozithathela iimota zabo ngoba akula lapho abazaripota khona amaphoyisa akhona izikhohlakali masela babulala abantu manje i-lockdown le babulela abantu abangaki amaphoyisa lamashosha wona la balezidumbu ezingaki phansi labantu bezalokuphila abantu bagcwele emajele la akula social distance obozibuko abantu bagcwele kodwa maku ngabantu be-MDC labantu be-MRP bayabotshwa kuthiwa bayiphula izikonzo ze-lockdown kodwa izalokuph bathola besenza loba yini angikazi ngizokuthiwa kulo muntu wezalokuphif obojiwe
khona laba abasalokhu bekhuluma ngokuthi umakhuphi umakhuphi hayi manje akusakhulunywa ngomakhuphi manje sesikhuluma nge-MDC asilandaba thina ukuthi i-MDC thini noma i-MDC alliance khuluma nge-MDC ukuthi yiyo vele esizosiphazamisa khona la emathebeleleni thina be-MRP sanicela MDC asinandaba MDC thini noma i-MDC alliance madoda asanifuni
linjani lonke linjani lonke abestudio 7 linjani lonke khona ngabo siyabonga ngalokho elisenzela khona nama-audio thile wadlala siyezwa liwadlala unjani ezingachisa unjani ezingachisa sibandani nabanye engingabaziyo ngamagama khona ngapho kodwa ngiyabezwa nje besibalele iy'ndaba bekhuluma ku-studio 7 mina ngu-anaconda ngingafa e-South Africa kodwa ngokuhlalaniselwe wagwelo emadeweni ithi hayi siyabonga ngalokho elisenzela khona hayi thina kusimangazi lokho okwenziwa i-ZANU-PF i-ZANU-PF yaqala kudala vele ngo-1979 bekhuluma ngale grand plan yababana kubabulala amandebelo ugabevele nomnangagwa wonkoshiri nabochiwenga bona labo babevele behlose ukuqeda ngamandebelo kodwa unkulunkulu phela ne asuwo wabo bodwa nanku baze baqhasha amadoda ayi-250 ama-special babiza ngokuthi i-50 brigade eyaqeda abantu besindebeleni bengenzanga lutho babuye busuku belale bethekisa funa ukudla lokhu nalokhu ekuseni bazobuya bethi ya bebeliphekela ama-dissident walingariportanga liripota kuba liriportanga ndawo abantu beqala ukuchawa bebulawa kanjalo behlinzwa izisu bequnywa abanye bengcwatshwa bephila kambe into erayithi leyo bese kuthiwa umuntu onjalo kuthiwa angaxoli sizoxolisane nisazi ukuthi wayevele injongo yakhe akuxolisa aza kwenza khona bebabangaze beze njalo nanku umthakazi nansi izaphu yenzani sikhala ngayo izaphu le inkomo ingabe wayekela nje itumba ne-B amazipra ingabe namanje ingabe izimbabwe iright ingabe kayifanga kodwa khona khana kwenzayo ukuthi athi adwabami ngilalelani ngikani ukulwa yikho kwenza ukuthi amazipra alandelelwa 1 by 1 sebulawa abafowethu baphela obabethu baphela sebulawa igugura wonke ngendaba kankomo nakho futhi singamsola kodwa singathi wenza right ngoba ingabe namhlanje ingabe amandebela aphelile du ingabe aphela isnepotism ukubandlulula kuqale ngabo noba bengaze bethi amandebela abandlulula kulandebela elibandlululayo ezikole nakele ubona ugrestven ubafeli kanjani ugrestven abantu besindebela abafeliswayo ama-form 4 ayafeliswa bangaze bethola umsebenzi abanikwa amathuba ama-form 6 ayafeliswa bangaze bepase abanikwa amathuba kusothiwa hayi amandebela kafundanga akula mandebela angafundanga into emangazayo ngalowo mandebela othiwa kafundanga kodwa engabuye e-South Africa ayenza ezibukwayo nabantwana bangabuye e-South Africa benza ezibukwayo kungani labo bantwana besenza ezibukwayo e-South Africa kutshengisa khona ukuthi le emuva ezimbabwe le akulanto i-right noma ngaze i-toilet umanager lishona uye emgwaqweni umanager lishona uye esikolo u-headmaster lishona uye ekhampanini umanager lishona kuphi nakuphi
uzothola kulishona manje ucabanga ukuthi indebele ngawuthola umsebenzi alingekelize ukuthola umsebenzi nanga kamandebele agcwele landelana nomshamisa angazofuna ni umshamisa angazotafuna ni umshamisa imthwazi Republic Party nayo ikhona kabafuna ukuthi bafuna kwangapha ukudliwa khona kunemali khona beza bethengisa khona abantu besinto uba kwenzakala nje kube nearmed wing straight away uvele kufike kayi 1 ngoba okungasikuva ikuphi sifile nje sobe sivalela umalayitsha abasitholele impahla zethu abasamsela ukudla kwethu kukumama la kubogogo sebevala bafuna amabhasi abona la wayishona akuyiwo athwali kube yiwo awathwala kuphela kuright khona lokho akulunganga lokho akulunganga lokho.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, idale le-House likhangelelwe ukuvota namuhla ukuthi kubunjwe i-commission ezagcwayisisa ngomvukela owenziwa ngabasekeli bakamongameli Donald Trump ngozibandlela kumbe hatshi. Amehlo azaba ethenhlo kumalunga ebandla lama-Republicans ngoba abanye kabafuni ukuthi kubunjwe le-commission kodwa ngasese besola ukwenzakalayo kulokwesaba uTrump kuleli bandla okubangela ukuthi abanye bengavoteli i-commission. Sixoxe lesibhala nesezimbabwe esihlala kwele Bhilidane umnumzana Difa wajabibhango Dube. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umbuso kamongameli Joe Biden kunyanga zona lezi ezilutshwana asebuse ngazo.
Ngokucubungula kaZulu babugande esikubonayo nxa sithi siyaqathanisa sikhangela umbuso kamnumzana uJoe Biden sibe sesikhangela lalo omunye umlingani wakhe lo osanda kuphuma kathesi umnumzana uDonald Trump. Kubonakala kulomehluko kakhulu ikakhulukazi iloba nje sisazi ukuthi nxa ungumongameli ayisiko konke ongakufisa okungenzeka ngendlela wena ofisa ngayo kodwa kuba khona ezinye izinto kuyafanele ukuthi zipasiswe ngesivumelwano kusuka eparlamente kusiya kwamanye amahouse aphethe ezombusazwe kodwa ke yena uBiden yena ngokwakhe ngumuntu abantu abaningi abamkhangelela ukuthi ngumuntu ofisa noma olwisa kakhulu ukuthi imizwe Melika libe lebalance kuyo yonke into eyenzakalayo phakathi kwelizwe ikakhulukazi into zokucwasana ngokobuhlanga noma nje ngithi into zokucwasana kakhulukazi yizo zingathi kade ziluhlupho kakhulu uzama ukuthi akwenze ukuthi abantu beMelika bebonane ilokwane unguphi umbala babonane njengabantu bonke uzulonke waseMelika so kuyinto ayibisayo kakhulu njalo lokulwisa ukuthi avale izikhenxe lezi ebekade sezibonakala zisenzakala ikakhulukazi zisenzwa umlingani wakhe lo osanda kuphuma umnumzana uDonald Trump obekade ungumuntu nje obekade engashaya indiva.
Ngokubona kwakho ubona ngani umongameli Joe Biden uzaphatha njani udaba lwe-Africa?
Umongameli uJoe Biden nxa sikhangela udaba lwase-Africa kakhulu sibone ngathi uzabe ngumongameli ozathi ukuzama noma ukulwisa ngakho konke kusemandleni ukuthi kube le ndlela yokuthi i-diplomacy noma ngithi ukuxhumana lamazwe ase-Africa kube yinto esondelane laye kakhulu. Ngikutsho lokhu ngenxa yokuthi sizabona ngesikhathi emveni eminyakeni eyadlulayo ngama early 80s usiya khona lokho phakathi kwama mid 80s ukuthi wayengumuntu owaye vocal kakhulu ikakhulukazi ngendlela okwakuphathwa ngayo udaba lwase South Africa olwabantu olokucaswana olwe apartheid. Wayengumuntu owaye vocal kakhulu engumuntu owayemela abantu ngokuningi okungabantu abamnyama ayeyibo kakhulu ayebakhulumela esisho ukuthi into ezakala lapana ekulelani ilizwe into engalunganga. Ingakho ngekukhangela izinto zakhe nokukhangela nje indlela ahlele ngayo abameli bakhe abameli bakhe noma ngithi abantu abaqophayo ukuthi asebenzisane labo kutshengisela sobala ukuthi wathatha waxubanisa wahlanganisa abantu bamnyama labelungu lama Asian phakathi ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi nxa esehamba esexhumana lamanye amazwe lawa ayenelise ukuthi noma nxa siyakhuluma khona kungayibonakali sengathi ngumuntu obuya ele white supremacy ebuya efuna ukuzitshela ukuthi yena uvele ulikhiwa kodwa ubuya etshengisela ukuthi into aseyidemonstrate emuva lapha vela khona udemonstrate ukuthi yena uyamhlonipha umuntu iloba enguphi umbala ingakho edinga ukuthi axhumane labanye ama-African countries lama-African leaders ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi indlela asebenzisana labanye yindlela enhle kodwa ke awusoze vele uhambe uye xhumana labanye abantu kukade ngapha emuva wena uvele nje igede likhamisile ayikho into oyitshengiselayo ukuthi uyarecognize abanye abantu abamnyama.
Umnumzana uMnumzana Tifa wajabhe Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhlelo lokuphawula ugwalo olwalotshwa ngowayengumphathintambo kahulumende uMnumzana Jonathan Moyo oluthiwa Excel Gate luyaphazanyiswa okwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.